o e indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 4 kumabasa 2019 nguntungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
engikubonile ukuthi ke kuthi kusuke abantu bakhuluma kakhulu ngokuthi kona abantu bagcitshelwe kuleyani indawo yekhopha akungeke kwenzakala ukuthi abantu bagcitshelwe ngoba akula nhlabathi ebuye ivela phezu kwentaba izegqibela leyani indawo. Okwenzakeleyo ukuthi amanzi aphande inhlabathi ekade ikhona aquphula lezindlu athatha konke izindlu labantu.
Inani labafela kungozi yezulu lesiphepho eManikaland seliqongela fika kumakhulu phose amahlano.
And then omunye akade zama ukulwisa emnyango bamthathela ifoni yakhe the wallet. And then kuthe kwenzakale njalo kwenzakale for almost 5 to 10 minutes basebejika i-tear gas ehofisini bavala umnyango.
Amapolisa aphosela intuthu ehitshayo e-tear gas ema-ofisini entatheli izindaba zenhlanganiso ye-263 chat. Izikolo ebezisakha zizithola zingasenelisi ukuqedisa izakhiwo ngenxa yokuthengiswa kwempahla yokwakha ngedola leMelika. Ubona abazali bebhadala ngama-RTGS dollars. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu abafele kungozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eZimbabwe selikhuphukela fika kumakhulu phose amahlanu 497. Lokhu kuvezwe namuhla ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa. UMutswangwa uveze ukuthi phezu kwezidumbu ezingu-339 ezatholakala eChimanimani laseChipinge, kulezinye njalo ezingu-158 ezatholakala eMozambique ngemva kokuthwalwa ngamanzi. Wengeze wathi inani labafileli lizakhwela ngoba kulabantu abangamakhulu amathathu abalokhe bengabonakali. Unkosikazi Mutswangwa uveze lokhu ngemva kokwethekelela eChimanimani namuhla lomongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo abaqhuba inkulumo leZANU-PF labo bethekelele eManikaland ukuyazibonela umonakalo owadalwa ngucyclone Idai. Sixoxele siphathamandla seMDCT umnumzana Abednego Bebe wasichasisela abakubonileyo.
Besiye endaweni okuthiwa kusekhopha. Ikhopha ke yiyo indawo ebelomonakalo odlula zonke indawo ke eChimanimani. Ubusulandelwa ke ngenye indawo okuthiwa kusenkangu. Bekufanele siyefika ke enkangu kodwa ke ayisikhathi besingasekho kasisafika. Kodwa ke ikhopha ke yiyo indawo ebelomonakalo omkhulu kakhulu. Abantu bonke bahle bathathwa ngamanzi. Besikhuluma ke labantu bakhona besitshela ukuthi kona bekulezindlu mengithi kona ama-households angu-100. Wonke ahambile kusele sokungamatshe akusela nhlabathi kuhambe inhlabathi konke labantu akulandlu nxa besitsho izindlu zonke zimandlelile besitshengisa amatshe kuphela besizindlu zazilapha akulanto eseleyo. Okwenzakala laphana yinto ebuhlungu kakhulu.
Basaphanda yini phansi bedinga izidumbu lapho elifike khona?
Okwenzakalayo ke ngolwazi lwami ke ungakhohlwa ukuthi ke ngicwecwetshe kweze environment. Engikubonileyo ukuthi ke kutho ukuthi kusuke abantu bakhuluma kakhulu ngokuthi kona abantu bagcitshelwe kuleyani indawo yekhopha akungeke kwenzakala ukuthi abantu bagcitshelwe ngoba akula nhlabathi ebuye ivela phezu kwentaba izegqibela leyani indawo. Okwenzakeleyo ukuthi amanzi aphande inhlabathi ekade ikhona aquphula lezindlu athatha konke izindlu labantu ahamba lakho ayalahlela khonale. Abanye babonakale sebesemozambiki ngoba kubonakale oyedwa besikhuluma nomnyu baba kwabesele ukuthi kulompolisa obonakale esesemozambique elokho egqoka iuniform yesipolisa eZimbabwe.
Lifikile yini lapho kwabiwa khona ukudla labuzisisa ngempiko esizwayo eyokuncitshwa kwamalunga amabandla aphikisayo ukudla ngabezano PF?
Konapho lapho kade sikhona ekopa kuyabelwa abantu ukudla, sikhulumeke lomunye ubaba oyiJulius Lenduna, saphinde sakhuluma lomunye ubaba okade eyisakhamizi sakhonapho, sakhuluma-ke lomunye umntwana esikolo oyedwa. Bonke-ke bathi bona hhayi laphana kweyabo indawo kakula muntu obandlululwayo-ke ngokuphiwa ukudla. Esingaziyo-ke kumbe bebesitshela kuphela ukuthi akula muntu obandlulayo ngoba kumbe batshele ukuthi basitshele, kodwa kuliqiniso ukuthi esikhulume labo bonke kade bekhona akula obandlulayo. Njalo okwenza ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe kungabe kungala kubandlulula, sifice-ke abantu abayibo abanika ukudla ngabantu be-UNICEF, lamanye-ke inhlanganiso ezithiyeneyo, le-World Food Programme ikhona khona ngale, ngezinye indlela singathi thina i-UN ngokwayo ikhona khona ngale, yiyo enikeza abantu ukudla bekhangelwe ngamasosha. So angazi-ke ukuthi nxa kuwukuthi i-United Nations yiyo enika abantu ukudla bekhangelwe ngamasosha, bangaba lasisibindi sokuthi bakhetha abantu. Engingakwaziyo angeke ngifakaze into engayibonanga, njalo angeke ngifakaze ukuthi abantu bayabandlulwa. Engikuzwileyo-ke ngeJulius Lenduna leli lithi hhayi kuke kwafika-ke abantu be-NBC-ke bethwele ukudla badinga-ke abantu be-NBC, kwasekuthi-ke ama-structures e-NBC basebebizana, bekungasokudla okuningi-ke khonokho, kodwa-ke basebenikana. Yikho sikuzwileyo ukuthi kuyenzakala kuleyo ndawo. But okokuthi kuthiwa kula bantu abakhethwayo, ngizamile sibili nami ngoba ngibone iyinto eqakathekile ukuthi ngiyidingisise, angizange ngikuthole lokho.
Umnumzana Bednico Bebe ngomgcinisihlalo webandla le-MDCT sixoxela eSemanicaland.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Amapolisa angene emaofisini enhlanganiso yentatheli zindaba e-263 Chat eHarare aphosela intuthu ehitshayo ithiyegasi namuhla. Amapolisa labikwa ebexotshanisa intatheli zindaba yalinhlanganiso ebithatha imfanekiso ngesikhathi amapolisa ehlukuluza abaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngesizwe amazwi enye intatheli zindaba ye-263 Chat uFaith Chorufura.
Okwenzakale lapha ukuthi omunye wethu okade siyathatha indaba phandle uphenduke egijima egijinyiswa ngamapholisa, labanye amanye amadoda akade maningi befuna ukumthatha ehofisini, so kade sebelwisana emnyango befuna ukumthatha lo munye. And then omunye akade zama ukulwisa emnyango, bamthathela ifoni yakhe the wallet. And then kuthe kwenzakala njalo, kwenzakala for almost 5 to 10 minutes basebejika i-tiega se-ofisini bavala umnyango. Sase siphuma nge-wind ngoba kade besivalele umnyango. Yena lo okade befuna ukumthatha bayijikele eduze lesisu sakhe, so yikho lapha alimale khona. And then umuntu wonke nje obekhwehlela, then amehle yiyo kade phambanisile. Akade besemnyango akade bebaningi, ngenye kumbo 8. Hayi, izinto kukhanya ziright, asikangeni nje ukuthi sikhanyele, akungeneke.
UFaith Chorufura intatheli zindaba yenhlanganiso iye-263 Chat. Kunjalo nje inhlanganiso yabahleli bamaphepha ndaba lemisakazo e-National Editors Forum isisole kakhulu amapolisa phezu kwesehlakalo lesi. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Njabulo Ncube utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukuba inguquko okuthiwa iza kwenziwa kwezokwethulwa kwemibiko ilokhu isakude.
Sikubonile kusenzakala amapholisa abalandele ehofisini yabo, atshela ithiye gasi, wachaya lapha umfana reporter sikubonile sethina njenge National Editors Forum sibelile bonke nje abaqeqeqi abe bakhangele ukuthi kwenzakalani ema newspaperini laku radio laku television. Siyakusola lokho ngoba iconstitution iyakhuluma ukuthi khona khona kumele intatheli zindaba sibe malungelo abo okusebenza. Nxa sengithe ngatsho njalo ngizaphinda ngitshe njalo into engingayikhuluma futhi ekuqaleni ngifowunelwa ngabanye abantu bembuza ngendaba yale ukuthi khona khona kuyatshengisela ukuthi khona khona ama-media reforms lawa sikhuluma ngawo hayi ndawo akuhlukananga kwakusenziwa former president uMr Mugabe kuyafanana.
Yeah.
Abangakufuniyo bona ukuthi khona khona kube le media ele freedom of expression, access to information, into ezinjalo.
Sizwa kuthiwa intatheli zindaba zakhona zitshontshelwe amafoni lokunye okunjalo, kungakuliqiniso?
Lami bathe bemfonela bengitshela ukuthi into eyenzakaleyo mina ntheli bayabe behlezi khona sengibona ukuthi into eyenzakalayo lapha yikuthi khona khona amadoda lawa awe lokuzela we-state afuna ukuthi bebonakale behlukuluza intatheli zindaba ngoba wakhumbula ukuthi into eyenzakalayo amasosha eshaya abantu aphuma ku-Sky FM yaba yangisa kakhulu. So yikho behambile emahhofisini ukuthi bethathe i-equipment entatheli zindaba le kwenzela ukuthi khona khona bengabonakali besenza okwabo wabonakala kusenziwa ku-Sky News.
Umnumzana Njabulo Ncube isiphathamandla senhlanganiso yabahleli National Editors Forum ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 SARare. Izikolo ezinengi ebezisakha sezisehluleka ukuqedisa izakhiwo zazo ngenxa yokuthengiswa kwempahla yokwakha ngedola lemelika bona abazali bebhadala ngama-RTGS dollars. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku ekobulawayo.
Izitolo eziningi ebezisakha amakilasi awebanga eliphansi sezidonsa nzima ukuba ziqedise lumsebenzi ngoba imali ebhadalwa ngabazali ingahambelani lentengo esezikhona ezitolo. Umnumzana Bongani Zulu ongomunye okunhlanganiswa zesikolo eyeschool development committee uthi sebedonsa nzima ukuba baphuthe ukwakha ngoba imali ezibhadalwa ngabazali lentengo esezitolo kungahambelani.
Thina njenge SDC committee kuyasomela sibili ukuthi siqhubeke ngomsebenzi lowo okuqedisa amablokhu lawo especially ama-ECD. Sikhulelwa ukuthi ama-funds ethu awavumi ukuthi siqede ukwenza umsebenzi ngoba abazali babhadala ngama-bond, abanye babhadala nge-RTGS. Thina i-material kathesi isichipha ngama-US dollar because into ye-10 dollars nge-US dollar, amabhondi uyathola ukuthi yi-40. So kusuka kube nzima ukuthi sikwanise ukuhlanganisa i-material yokuthi siyakhe, siqede ama-blocks lawa okumele siwayakhe.
Umnumzana Mike Shumba, omunye wabathengisa impahla yokwakha, uthi lapho abathenga khona babhadala ngedola le-Melika, ngakho yikho labo sebethengisa ngalo.
Njenge-supplier yama-building materials, thina sakwazi ukuthi siyenzeni ngoba kathesi i-rate ku-40 nasiyabefunga woda. Lapho esiwoda khona siwoda nge-user, so kuyazi ongasenda isithi lathi siyekele ukuthengisa ama-user. Ungafunga ukuthenga nge-cocash kumbe nge-swipe akusayenzi because yazi okuyi-times 5.
Unkosikazi Linda Moyo, oyisisebenzi sikahulumende, ukhalaza ukuthi nga iholo labo liba lidola le-Melika ukuze labo benelise ukwakha.
Mina ngisisebenzi sikahulumende, uhlupho esilalo kakhulu khathesi ukuthi izinto zokwakha zithengiswa ngama-US dollar, izitend uyazithola ukuthi ziyabe zingabo 6,000 US dollar, 10,000 US dollar. Thina khathesi uhulumende usipha ama-RTGS, ama-bonds. So ukuthi lathi sibe lethemba ukuthi sizaba ngo-landlord lathi kunzima kakhulu. Nangazi uhulumende ethi uzangezelela iholo lethu, kuba nzima. Khathesi into ekade siyikhalela kakhulu ukuthi khona nga uhulumende uyasipha iholo lethu nge-US dollar so that lathi sikwanise ukuthi siyakhe.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana siyabonga ngwenya uthi kasela themba ngekusasa
engilesikhalazo ngakho ukuthi uthengisa izinto lezi in forex akuyenzi thina kusichayelela phansi vele as ama individuals because imali yangona ukuzuyibambe vele akuyenzi or even take even iminyaka nxa besithengisela ngamabhondi imali yangona vele ngamabhondi ayibambe basitshela ngemali yangona times 5 vele asazi ukuthi singenza njani.
Unkosikazi Olika Khaira ongu-Provincial Education Director koBulawayo udlulisele umbuzo eHarare ethi kala mazwi angawatsho ukuthi bangancedisa njani izikolo ukuthi ziphuthe ukwakha. Idola leMelika litholakala nzima ngoba isisindo salo siphezulu kulaleso esaqanjwa nguhulumende. Emkambo wensitha idola leMelika liyi $4.10 kodwa ebhanga liyi $3.61. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngoncedo oluqhubeka luphiwa abantu besigaba seManicaland abahlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Abesifazana bathola konke abakufunayo na? Tumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wathi singene ngamafitshane kwezivela kwamanye amazwe. Abanye ababecubungula ukuthi umkhankaso kaMongameli Donald Trump woweMelika wasebenzelana nale lizwe lakwele Russia bathi impumela yophenyo lwabo iyasinda kulalokho okwethulwe ngumphathintambo ubona ngezemithetho. Yena owathi uMongameli Trump watholakala emsulwa. UPapa Francis weSonto yeRoma sekhethe uArchbishop Wilton Gregory ukuthi akhokhele isonto leMelika okwenza abe ngonsundo wakuqala ukubala lesi sikhundla kweleMelika. Uzulu seveze ukuthukuthela okukhulu ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ezimqoka empilweni yakhe ezigoqela ukudla lokunye okuthiyeneyo. I-2 liters yamafutha okupheka ikhuphuke isuka ku-$7.50 yaya ku-$14. Kwathi i-10 kg yempuphu yona iqonge yaya ku-$9 isuka ku-$6. Intengo yesitshebo lokunye ukudla layo ikhuphuke ngesilinganiso esimangalisayo. Lanxa ibandla leZANU-PF lisola osomabhizimusi lisithi bangamagovu, abanye bathi lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende waleli bandla. Sixoxele siphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma kanye lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo onguye osungula lingxoxo.
Umumo enkomo kawumanga kuhle elizweni lethu uma sikhuluma ngendaba zokukhwela kwempahla, ngendaba yenhlalakahle yabantu, ngendaba yempilakahle yabantu. Ngingathi sibisibili lizwe sele ku-some kind of a state of emergency. Kulezi zinto okufuza ukuthi zilungisiswe ngokuphangisa ukuze abantu bekwanise ukuthi bephile kuhle impilo yabo. Otherwise indlela okumi ngayo kathesi izinto zimi manzonzi.
Babuchuma, ungathini ngokwenzakalayo lokhu intengo iyakhwela nje mahlayana?
into emangazayo kakhulu ukuthi bona akula nto ethintileyo in terms of indaba yama-rate leyo i-US dollar isiya ku-RTGS yethu leyo. Pho-ke usuzivuza ukuthi bona kuyini pho osokuthintileyo namhlanje, ngoba vele osomabhizinisi laba bebevele be-operator bethenga i-US dollar emsikeni omnyama okuyinto esiyaziyo sonke. So nxa besiya emsikeni omnyama i-rate ivele ine kwabana kubo between 3.5 to 4 for 1 US dollar emsikeni omnyama. So nxa bekuvele kunjalo, isizathu esisenzele yona into eziqala ukukhwela kathesi yiyini, imbangela yangona yini, yibo lapho omele ubuyele khona uyobona kona singabanye abantu siyazibulala sodwa. Singakhuluma ama-sanctions akhona sibili asilimaza, kodwa kakhulu kakhulu sinabantu siyazibulala sodwa, sizidubula sodwa enyaweni ukuthi sabe sijongene yike kuvubana sikuzisise khonokho.
Mnumzana Sibanda, umphathintambo wezemali uMnumzana Mtholi Ncube uthi ukukhwela mahlayana kwentengo lokho ukubangelwa ngosomabhizimusi abangamagovu nje. Yebo, kunjalo.
Lokhu thina sikujwayele Nkomo kusukusela ngo-1980. Ngakuzake kube lalokho iZANU PF ezikhomba yona umunwe ukuthi hayi lapha yithi esiphambanisayo. Isikhathi sonke iZANU PF iyadinga umthakathi ongayisiyo. Uyibone iZANU PF ifana kanye lempisi ekhanya emlonyeni ukuthi hayi nansi lapha igcwele iziboya, kodwa uze ibuza ukuthi khona kanti okudle imbuzi imbizinyane yikuyini. Lokho yikwenza kweZANU PF. Uprofesa Mthuli Ncube usengene phakathina kweZANU PF. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe, inkulumo zakhe zonke zinkulumo zeZANU PF, ngoba ukwazi mhlophe yena njengosomkhonomi ukuthi izinto eziyizo ezivangela ukukhwela kwentengo izinto bani. Lezo nto ziyaziwa, zaziwa ngumuntu wonke, kodwa nxa kuyikuthi sebekhuluma bona kabafuni kuvuma amaphutha abo. Kanti amaphutha akhona angapha? Amaphutha lawa maningi kakhulu. Okwakuqala, imalini abayitshontshela amaZimbabweni ngesikhathi lesiyana besenza besithi bona i-RTGS bondi is 1 to 1 to the US dollars? Imalini abayithathela abantu? Bangaki abaphakathina kwabo njengeZANU ababekwanisa ukuthi behambe ebhenki laphana e-Reserve Bank bethola-ke ama-US dollars nge-1 to 1 bese bebasiya mathengisa ngemalini? So-ke khona lokho umkhonomi wethu kawukho stable ngenxa yezinto ezifana lokuthi okwakuqala ama-input wethu amaningi avela phandle kwelizwe. Izinto eziningi ongazibala zona lezo kasilazo lapha, ama-input akhona siwathola phandle kwelizwe. Ubususuka khona kusithi yona i-rate yakhona yebhondi imile yini ngayimanga, ngoba vele intengo yento yonke ihamba ngokuthi khona into leyo inengi okunganani. Lokho kuthiwa khona i-price idetermine yi-supply le-demand. Nxa kuyikuthi i-demand sisiba nengi ukwedlula i-supply, okutsho ukuthi khona intengo yaleyo nto iyanjani? Iyaqansa. So osomabhizimusi singabasola, kodwa i-problem ikuma-policies ethu. I-problem isekuthini? As we speak kathesi akula muntu o-trust iZANU PF, not even bona ngokwabo kabathembani. Ungahlangana lama-members e-parliament kathesi weZANU, 3/4 of them batshe ukuthi hayi madoda ngali yathatha ilizwe ukwenzela ukuthi lisibuse ngcono, ngoba thina sesehlulekile.
Mnumzana Chuma, mangingafinqa amazwi kaSibanda uthi yena ukudula kwezinto lokhu kuveza sobala ukwehluleka kwenu njengohulumende weZANU PF.
Into ekhona yikuthi singatshona sijikijelana ngamazwi, siphikisana ngento nje emgceke. Abantu bonke into abayenzayo bayenza bethembe ukusola ibandla leZANU PF. Ngisho noma-ke sikhangela kuhulumende khonaphana laba esibathi ngama-civil servants, ama-directors labo bani bani, abanye abamele belungisa ama-policies ukuthi a-implemente, bayahlalela phezu kwamaphepha wona lawo ngenxa yokuthi bona bavele sebengamalunga awe-MDC kumbe singathi sebengayi-part of abantu laba abafisa kumbe abafuna into kuthiwa yi-regime change. So bayakwenza ngabomo konke lokhu besenzela ukuthi bona ekupheleni kwelanga akwazi kubona umuntu ozalenya iZANU PF. Kathesi abamabhizimusi laba abanezitolo lani lani intengo bayakhweza besenza lokhu nalokhu. Ungakhangela-ke uzibuze ukuthi right, bebekhweza intengo besenza njalo, iZANU PF ingena ngabo kaphana ayingeni ndawo, kodwa bayakwazi ukuthi hayi khathi ngakwenza lokhu thina sizayenza imali, ozablenya ngobani? iZANU PF. So wonke umuntu into yenzayo useyenza elegunya lokuthi wena uyakwazi ukuthi wena uyakwazi ukuqatha eqatha ngemva kwani kwezana uPM ayenze ukuthize even owaqinisa ukuthatha umfazi womuntu uzakugcina ublema izana uPM futhi yonke into vele yenzakalayo into yonke uhlala kugwenyani uhlala kugwenya izana uPM kodwa ayisikho khonoko ungakhangela kuhle kuhle abanye abantu benza izinto ngabomo bebulala umkolomodi ngabomo bekwazi nabathembe ukuthi wena okusalayo abantu bonke bazakuthi izana uPM isiyo lobusa mina ngiyakwala konokwana ukuthi akenze izinyana amakhwapa sifunde wena wenzani okwenza into nawo izivabe ile ngcono.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubexoxa endawonye lomeli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dube kusibanda olilunga leMDC. Bayakhala abanengi eZimbabwe ngokukhahlanyezwa kwabanye babo abahlala kwele South Africa. Kubathi kumele kulungiswe ezombusazwe eZimbabwe ukwenzela ukuthi labo abahlutshwa izizalwane zakwele South Africa ezithi bathatha imisebenzi yazo babuyele ekhaya. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu lezinye izizalwane zeZimbabwe. UNkosazana Siphiwe Sithole usungula lingxoxo.
Endaweni yokuthi inkokheli zethu ziqalisa ukuthi nampa abantu abethu bayabulawa senzeni abayisikho sebekwenza sebeqalisa ukuthi basebenzise ukuhlakanipha kwengqondo zabo uNkulunkulu ayebaphele khona ukuthi bakhokhela abantu babe lempilo eqondileyo bona ufice sebekusebenzisa sebekuthibilikisa ukuthi abantu bazifice sebengathiwa yibabaphambanisileyo bengaphambanisanga lo government yethu eZimbabwe has a lot to do. Okwakhathesi nje mni solution ebengiyibona alubana bayake kumbe bathi come together bono chamisa labo mnangakwa for the sake of the people ngoba khathesi umnangakwa wacela ukuthi anikwe ithuba sonke we had no choice we are really willing ukuthi kaphiwe ithuba sibone ukuthi imoto yakho na uyidrive iqonda ngapi kube le direction lathi sizame konke lapho esanelisa khona sibambisane because at the end of the day it's our country it's our home.
Yeah, what do kuba
imoto yangikhona mina khathesa ngeke ngiyichi ukuthi kumbile ubhekise empumalanga kumbile ubhekise entshonalanga ungane kawucaci but isikhathi sesihambile
sesilomlaleli lapha ke cingwani silobaba ke uObed Dube Obed Dube uyimbongi
lona lilizwe bani nxa ungakhangela ipassport ibhala ukuthi umuntu ayibuze umuntu immigration officer ungayibona isihambe ibuzwa ngumathayinyoka unjwatho njengamse hambe ibuzwa umuntu passport liseyilizwe yini lelo kumbe sokungamahlanga leyo nto kulabantu abayiphehlelela abezombangazwe abathatha ngomunwe abathembisa abantu bezizalo zeSouth Africa ukuthi lina nxa singasixhasa kumbe lingenza lokhu imisebenzi lizayithola bekhohlwa ukuthi iSouth Africa yilizwe leAfrika lathola independence very late ngo-1994 beku-apartheid lo mongameli wabo wamuvu uRuzeni uThabo Mbeki wayeseZimbabwe la ngesikhathi beku-apartheid behlupheka baxhaswa ngamazwe wonke e-Afrika besenza amabhesi abezimbi kwamanye amazwe sisithi sincedisa abafowethu namhlanje nanku sebethola izivuse abasekho apartheid sebeqasa ukubonga abantu ngehlazo ubabiza amakwerekwere amanyasa namangongongo sebebulala abantu uNkulunkulu bayakhangela uNkulunkulu kasiso sithutha aliba singama-African sibona nasodwa sitshengisa mbiko bani kwabanye abantu ukuthi thina siyikuyini ungakhangela inyamazana zeganga nyake ngiboni indlovu mina ixothanisa izilwane ukuthi zingabulali inyathi ufica indwangu iseva ichitha ukuthi ngavulawa yini ukuseva impulse ngavulawa ichitha kodwa ungabona abantu sebedlula ukucabanga zindwangu lendlovu sokulenkalakatha ye poison ekhona ebantwini beAfrika indaba le ukuthi izilungiseke kuhle kuhle ifuna ukuthi abantu bake baqale babekwazi ukuthi umuntu uyikuyini umuntu wadalwa yikuyini abantu babe lonembeze enhlizweni zabo ngoba nxa sikhangela abantu bezombangazwe abantu abalamandla okukontrola abantu esibona abantu bezombangazwe umuntu esimuze ukukhuluma ukuthi lento imbi uJulius Malema yedwa angingani isikhothwa ngabantu bethi ngiyamchasa kumbe ngiyamthanda kodwa nguye umuntu esesimuzwe public lapha akhankasa khona ekhuluma ukuthi lingathaya abantu laba ngabantu bangakithi abanye bonke laba bayathule bathi thuma mina abanye bathi amandla ngawethu abakhuluma ngokuthaka abantu which means within those political parties bakhona abaphehla le into sasingakwathi eZimbabwe kuzakuba nje laba emalaya babuye eZimbabwe labathi amanyasa namhlanje sesikhona eSouth Africa mhla kuyaguquka baza kolisa inkomo kithi sizakubakhumbuza.
Kwanele Mthwakazi lapho bekungabalaleli beStudio 7 na olivalelisayo ngontunga milinkomo matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.